akulakuvumelana laye ukuthi athi kunengi asebekwenzile leyinhlanganiso yePollard. Umgabe esaphila wake wasihleka nje senza ihlaya ngathi amabandla aphikisayo esithi yena ungahlanganisa u-0 plus 0 ekugcineni impendulo yabe lokho engu-0. Amazwi akhe na la aphendula-ke umntana wakhe umnankagwa onguye amtshela umbuso ukuthi-ke inhlanganiso yabo yePollard amabandla abahlangana labo kuhlanganisela lona lezanuphefu likamnankagwa yi-0 plus 0 kuzaphuma u-0 njenge-ansa i-economy angeke bayenelise ukuthi bayivuselele nje ngabantu abadlalayo-ke angeke bayikwanise i-economy. Yikho sithi hhayi ngu-0 plus 0 kakutshintshi lutho, akula kuningi asebekwenzile. Ikanti okuningi asebekwenzile yikudiliza, ngoba ama-resources amalutshwane eZimbabwe nala basebenzisa-ke bendawonye betshona bexoxa-ke befida-ke inhlanzi emapulazini, akula nto ibambekayo esingathi Pollard siyenzile.
Kuyini umnankagwa amele akwenze ukuze kube le nkulumo eziletha utshintsho eZimbabwe?
Umnankagwa okumele akwenze yikuthi-ke abize umkhokheli webandla eliphikisayo le-MDC Alliance-ke umongameli uChamisa, bahlale phansi bakhulumisane bavumelane ukuthi yebo kambe ndoda waqilibezela kodwa i-economy angekwenelisi ukuthi iqilibezele. Bavumelane-ke ukuthi kukhulunyiswane, ngoba into enkulu esilimazayo elizweni yindaba yelegitimacy, ukuthi khona laba bantu akumelanga babe khona phana, labo bayamangala ukuthi bafike njani. Osokumele kwenzakale, kabize uChamisa bahlale phansi. Nxa esesaba ukukhuluma laye yedwa, kabize-ke uThabo Mbeki-ke umngani wabo kuZANU-PF, babuye bazolukhuluma udaba lokuthi kulungisiswe indaba-ke yokukhokhela ilizwe esingathi yi-governance. Bangakulungisisa khona lokho, ezinye izinto eziningi zizalandela, njalo baningi abantu abale expertise eziningi-ke kwi-economy abanjengabo Tendai Biti abazancedisa ukuthi umnotho welizwe uvuke njalo.